Baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 21 kumfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uselubhekise kwele Russia ukuya emhlanganweni athi uzalethela ilizwe okungahlenga uzulu.
Abantu bengamakaneli ukuthi izinto lezi zilula nje njengokuvuka. Izinto lezi yabe zidinga ukuthi aluba kuqondane nokuthi omongameli babe yibo abaqinisa izinqumo ezithile, kube nguye umongameli uMnangagwa okwenzayo lokho.
Kodwa abanye bathi ihambo zikaMnangagwa seziziningi kakhulu njalo aziphathisi lizwe.
Khonapho uyabe ehamba ne-private jet, ehamba ne-security yakhe, imali eziningi ngapha ilizwe, kanti lamagesi, ilizwe alela manzi, alela msebenzi, akula kudla, ilizwe nje limi manzonzi.
Ibandla leMthwakazi Republic Party liqoqe ukutshengisela isibhedlela sempilo phezu kodaba lokuqatshwa kwabavela phandle kwakoBulawayo.
Besinqose kakhulu labo abalama-5 o level or more abafisa ukuba ngomongikazi kodwa bevalelwa phandle i-system ye-tribalism.
Amapholisa ancitsha imvumo ibandla le-MDC ukuthi litshengisele eHarare phambilini kokutshengisela kwebandla le-ZANU-PF ngendaba yama-sanctions. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uselubhekise kwele Russia edolobheni leSochi emhlanganweni athi uzalethela ilizwe okungahlenga uzulu. UMnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana leziphathamandla zamankampani e-Alrosa emba amatshe aligugu, amadayimani eManicaland kunye lenye njalo inkampani emba ilitshe le-platinum eZimbabwe. Ukhangelelwe njalo lokukhulumisana labanye osomabhizimusi kunye leziphathamandla zikahulumende wakwele Russia. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF njalo engumeli wesigaba sebulilima edalele parlamente uMnumzana Dingumuziphuthi utshele iStudio 7 ukuthi uMnangagwa kumele ahambe eyokhulumisana lenye inkokheli yamazwe ukuze athole okungaphathisa ilizwe.
Kodwa phela zengakhohlwa laba ukuthi ukwakha kudinga ukusebenzisa inhlangathi, isamente, izinsimbi, amazenge, konke lokhu kuba kuningi ekusetshenzisweni kwakho. Kodwa nxa isiyindlu isimile isiphelele, abantu baya bengaboni imazenge, le nsimbi zakhona ziyo ziphakathi komduli bengaziboni, zingezokuqinisa. Isamende kuya kungasakhanyi ukuthi isamende yayidura ingamabhegi, sozokuphonga ukuba ngumduli nje othembakeleyo omileyo. Abantu bakithi kabafundi ukuba lesineke sokunanzelela ukuthi i-manifesto yebandla elibusayo yathi ilethwa kwaba nebala elithi re-engagement. Ibala lelo litsho ukuqinisa ubuhlobo. I-re-engagement le yayisitsho ukuthi yeyinye yezindlela ezazinanzelele ukuthi zingakhulisa indlela esingathuthukisa ngayo umnotho wethu. Pho-ke umuntu angazihlalela-ke yekela ukuthi ngabangani lokuqinisa ubuhlobo lobo ukuthuthukisa ozomnotho khona lokho esikukhulumayo kuyabe kuzabuya njani. Ubona ngazathi kusabaluleke kakhulu sibili kakhulukazi ukuthi umongameli welizwe ayethekelele amanye amazwe eqinisa ubungane lokuthembana phakathi kweZimbabwe lalawo mazwe. Ngoba nanku kulamazwe okuthi kuzanywa ukuthi kube lokwakhelana kuhle lokudlelana kuhle, wona kawalali ngokuzama ukuletha zonke izinto ezingeza ukuthi ubone ukuthi lapha akuyiwa ndawo. Ubuhlobo wabuqiniswa lutho, ukuthandana kumbe lokuqondisa ubuhlobo kakutshintshi lutho. So ngithi abantu kabananzelele ukuthi ukuhamba kwamongameli kusaqakathekile kwakathi. Kuza kuthi ngokuya kwesikhathi sokulokwethekelelwa kweZimbabwe langamanye amazwe, lesi sikhathi siyabuya. Umongameli kakabi le-3 years ekhona embusweni and ukuhamba kakhulu okukhulunywayo angikwazi ukuthi sokuqathaniswa njani lokukamongameli wasukayo.
Nxa sikhangela ukuthi kuthiwa usebenzisa indizamtshina eyokuboleka ngemali eningi kakhulu ngelanga, yikho abanye besithi kungani kanti engathumi abanye abafana labasekeli kumbe abaphathi ntambo.
babakandi phela abantu bazakhuluma bekhuluma njengami engxenye ngizikhulumela ngiphansi kwesihlahla ngingazi lutho ngendlela zokubuswa kwelizwe kodwa siyakwazi ukuthi ziningi izinto ezingadingi ukuthumela angisoze ngithi mina ngingu-honorable futhi ummeli webulili mawest ngifuna ukukhuluma lo honorable Mangaliso Ndlovu owebulili ma-east bese ngithumela abafana bami ukuthi hambani liyokhuluma lo Ndlovu lithi kanti antsho omunye wami uyakedinga ukuthi lami ngimkhangele mathupha sixoxisane ukuze naye abone ukuthi ukudlelana kwethu kuqinile njalo kuqotho pho-ke abantu benganakaneli ukuthi izinto lezi zilula nje njengokuvuka izinto lezi ziyabe zidinga ukuthi aluba kuqondane lokuthi omongameli babe yibo abaqinisa izinqumo ezithile kube nguye umongameli uMnangagwa okwenzayo lokho njalo kasinanzeleleni ukuthi ayisiyontando kwababa uMnangagwa ukuthi ibe ingekho indiza yelizwe engayenelisa ukuthi ebehamba ngayo sasikhangeleni ukuthi lapho ezivela khona konakaleni i-ezimbabwe mina ngilenhlanhla yokuthi ngihlala portfolio committee e-transport and infrastructural development i-ezimbabwe sikhuluma kanje ubunzima ebhekane labo bukhulu kakhulu budinga ukuthi lezi zinqumo ezisakhangelwe ukuthi aluba ziyaqiniswa ukwenzela ukuthi i-ezimbabwe ibe ngezaba yinkampani ezimeleyo njalo nendiza zazo ezimbabwe nazo ziphathe kuqiniswe okwakathethi azingafiki khonapho
alo-ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi ummeli webulilima west edalele ephalamende njalo eyisiphathamandla sebandla leZANU-P F bexoxa ecingweni lestudio 7 ekobulawayo lokhu sikudaba lunye abanye basola ihambo zikaMnangagwa besithi udlalisa imali ngoba esebenzisa indizamtshina ebhadalwa inkulungwane zamadola ngehola linye kodwa kungalethi zithelo sixoxele esiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Sengezo Chabangu sambuza ukuthi ulibona njani lolu daba
lokhu kulusizi ngani ngoba indoda le isiyi-visitor elizweni lakhe usevakatshele ilizwe lakhe usevele sehlala ngaphandle kweZimbabwe singakhangela ama-trip akhe asewenzile lokhu wathaya ikhuwa ekhipha umgabe esikhundleni asemaningi ukwedlula umgabe wangena ngo-1980 waze waphuma ngo-2017 ngonovemba so lusizi izimali zabantu ezichithekayo zihamba khonapho uyabe ehamba nge-private jet ehamba ne-security yakhe imali eziningi ngapha ilizwe kalila magesi ilizwe alila manzi alila msebenzi akulakudla ilizwe nje limi manzonzo akula lutho olukuhambayo i-country state is actually crumbling so lokhu kulusizi kakhulu ukuthi kahloniphi kakwazi lokuthi ilizwe libuswa ngayiphi indlela aqalisele ngaphi ngumuntu nje ongani ovalwe amehlo
njengoba sisizwa kuthiwa kulabo somabhizimusi abakhangelelwe ukuthi bazahlangana laye asikhona okumele akwenze ukuze ilizwe livuselele umnotho walo
akulanto loyo siyingoma eyayihlatshelwa ngumgabe naye wabuya futhi esapotwa ngama British bezama bakuthi khonkhona hayi iZimbabwe is open for business kwaba yi-narrative yona leyo nalamhlanje lokhu ehlabela akulalutho oluzaphuma elizweni leli leZimbabwe kabakwazi laba bantu ukuthi vele i-injini ihlanganiswa njani imota ihlanganiswa njani ungaze ubanike ama-parts lalaphana nalokhuyana akulalutho abakwazi uyathatha amaviri emuva afake phambili athatha emuva afake phambili athatha i-injini ayifake ngemuva yona kumele ibe phambili so ngumuntu nje okululeza akulalutho oluzaphuma ikudlala nje ngesikhathi into osokumele yenzakale abantu abangaba nethemba la ngani ngoba umuntu lo wangena ngekhulu and ukuphuma kwakhe akasokaphume nge-election kuzamele aphume futhi ngekhulu sokuloyiswa-ke ukuthi ngayena lo umuntu wathaya umgabe iphu uChiwenga uyasila abuye azosikhiphela udubo lolwalufakayo then kube le-inclusive government ibe yi-inclusive government yangena ngo-2008 abantu kube lilizwe sibuilde i-nation ngoba kathesi is a country not the nation i-country is divided on tribal lines is divided on regional lines is divided on classes singeke saba lelizwe elingathuthuka these are the things uMnangagwa okumele ukuthi ngabe uqala azilungise engakaphumeli ngaphandle aqala alungise induku ezikhona elizweni ayikhona ukuthi uyedinga amakhiwa uyedinga i-business kathesi usupplimenta i-transport ngani ngoba uwengezelela amalanga akhe embusweni but akuncedi bantu ngoba imali liyana ngayo imali okumele ithathwe ivule ama-industries abantu bahambe bayisebenza bazibhadalele i-transport yabo
Alo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla le MDC ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ivandla lemthwakazi Republic Party liqoqe ukutshengisela isibhedlela sempilo lamhlanje likhalaza ngokuqatshwa kwabongi labongikazi abavela kwezinye izigaba zelizwe ezingayisiko zemthwakazi. Kodwa umholi wesibhedlela ulandule uDokotela Solwayo Ngwenya ulandule imbiko yokuthi bazaqatsha abongi mhlaka 21 lamhlanje esithi ukuqatshwa sokwenziwa ebulenjini be-internet eHarare. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MRP umnumzana Mbonisi Gumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
UBulawayo Hlangene wavumelana ukuthi kusasa kufanele ukuthi kuyetshengiselwa empilo. Akusilo kwebandla elilodwa kumbe kwe-organization eyodwa kodwa ngokomuntu wonke ozwa ubuhlungu ngesenzo esenziwa nguhulumende esobandlululo olwenzakalayo kuma-department kahulumende ikakhulu khathesi esikhangele igaba lwesibhedlela sempilo. Abantu bacabanga ukuthi kungcono bayotshengisela khona le mpilo.
Sizwa kuthiwa lilabo ubufakazi obukhomba ukubana akuhambi kahle ekuqatshweni lapha esibhedlela lesi.
Ye, ungananzelela iviki leli ledluleyo thina njengebandla lemthwakazi Republic Party sike sahamba sayofika empilo, sahamba sayafika emhlahlandlela, sayafika e-UPH, sakhuluma le-management, sakhuluma labanesi, lamadokotela, sakhuluma njalo labagulayo. So tholile ubufakazi obuningi njalo savakatshela lalabo abayibo abafundayo ngapha be-nursing izaphulayo ngokufanayo ibe lohlelo olufanana le-civic society layo ike yafika layo empilo khona ngale. So inhlanganiso eziningi bezivakatshile siyafika ukuthi zibone ukwenzakalani njalo izolo kube lo mhlangano ekadibizwe yi-BOPRA kodwa kwabebiza inhlangano ezitshiyatshiyeneyo kwahle kuvunyelwana-ke ukuthi kusasa kufanele ukuthi kuyetshengiselwa khona ngale empilo ngubulawayo wonke jikelele esitho etshengisa ukungavumelani lohulumende edabeni lokuthi bekuqhatshwa abantu abavela kwezinye indawo. Abantwana bakhona pakobulawayo belawo ama-olevu be-qualified kodwa bengatholi izindawo zokufundela ubumongikazi.
Libona ungani abantu bazahamba ngobuningi na?
Asikwazi kulokho kodwa-ke ekumane vele usazi ukuthi abantu sebafakwa isiye kakhulu when it comes to izinto ezihambisana lokudemonstrate nani. Abantu basuke babelelomvalo so asikhangelelanga ukubona abantu abaningi kakhulu kodwa kungaba isimanga nxa bengabuya ngoba kuqakathekile ukuthi abantu batshengisele njalo batshengise uhulumente ukuthi kabathokozi ngalokho okwenzakalayo. Besinxoseka labo abalama 5 o level or more abafisa ukuba ngomongikazi kodwa bevalelwa phandle i-system ye-tribalism.
Manje lizabaphathisa njani bona la?
Yizama esiyenzayo sibamba izinhlanganiso ezijiyajiyeneyo nje silwisa ukuthi uhulumende kungangcono amithe ukufundiswa kwabomongikazi until azalungise udaba lokuthi ngobani okufanele ukuthi bayofundela kulezi zibhedlela njalo ngobani abamfanele ukuthi baqhatshwe kulandele isisekelo sombuso ikakhulu sikhangelane le-devolution of power. So yiyo esizama ukuthi uhulumende kufanele ukuthi ayi-implemente i-devolution of power abantu bathole amandla ezabelweni zabo bathole imisebenzi ezindaweni zabo bangathathelwa imisebenzi ngabanye abantu abayebe besiza bevela kwezinye indawo. Thina sile cost itshushini etsho yokuthi i-devolution of power kufanele ukuthi kube yiyo i-system of governance kulona leli lizwe.
Lo ke ngumnumzana Mbonisi Gumbo isikhulumeli sebandla lemthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje amapholisa ancitshe imvumo ibandla le-MDC ukuthi litshengisele eHarare phambilini kokutshengisela kwezanu-PF ngendaba yama-sanctions. Ibandla le-MDC belifuna ukutshengisela phezu kokonakala komnotho welizwe ngolwesine. Kuthi ngolwesihlanu ibandla le-ZANU-PF likhangelelwe ukutshengisela lisola ukufakelwa izijeziso okwenziwa ngamazwe angentshonalanga ibandla lezanu PF elithi yikho okubulala umnotho welizwe. Balaleli kusukela namhlanje ngomvulo kusiyafika ngolosihlanu sizalethulela indaba ezimayelana ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli ye ZANU PF ngamazwe angentshonalanga. Zafakelwani lezi zijeziso njalo ziyasebenza na? Lalelani inhlelo zama sanctions kusukela ngomvulo kusiyafika ngolosihlanu. Uhulumende uqhubeka esolwa ngokwephula ilungelo likaZulu kulandela utshaywa ngamapholisa okwenziwe intatheli zindaba yephephandaba leNewsday uRubimbo Mutshenje eHarare ngomgqibelo ngesikhathi kulabantu akade betshengisela bekhonona ngokubhubha kukaHilton Damangani owabotshwa ngeviki edluleyo labanye abalitshumi kulandela ukutholakala kwengwane zamapholisa kwesinye isakhiwo eHarare. UDamangani obephila ngokuthengisa ezitaladeni ufele entilongweni ngamanxeba okutshaywa ngamapholisa. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yentatheli zindaba ezisacathulayo eYoung Journalists Association umnumzana Leopold Munende ukuze sizwe imbono yabo ngalolu daba.
Ubesiya emsebenzini usebenza eNewsday obethwela ikhamera emsebenzini bekulamapholisa athi tshayana lamavenda nabathengisayo laba emgwaqweni abathengisayo emgwaqweni bebetshinga besithi lina labulala umnyoti libulele umnyoti kule venda elifele ejele izulu ekuseni bebesithi lina libulele abanye omnye wethu and then amaphoyisa besebaxhasa ukwenzani kungani bayatshayana kuyimbo edlula amanye amaphoyisa asifazana asemkhombela athi lwana le camera usithatha amapicha lwa dilani laye wahamba amaphoyisa amabili ayesilisa abafike bamtshaya ngembona basebemshiya bambophanga bamtshaya yena wasesala esefonela umngane wakhe eNewsday wafonela lathi thine beyitshele ukuthi yinokwenzakeleyo lathi sesikwazi ukuthi ukuthi yinokwenzakalayo wasesiya lathi esibhedlele edolobheni leHarare.
Singathi-ke ulimele kanganani untombazana la?
Ubethi iqolo lakhe lingani liwomile kodwa ubesithi kuthiwa hayi ngingcono but ubethi iqolo lakhe lingani liwomile.
Kuyalethusa yini khonokho okwenzakaleyo kuntombazana la?
Kuyasethusa ngasibona intatheli izindaba encinyane njengoRubimbo Mutshenje njalo eyinkazana bemtshayela ukuthi uphongukudlula nje ethethe ikhamera.
Alo-ke ngumnumzana Leopold Munende okunhlanganiso ye-Young Journalists Association ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Kodwa kunjalo nje inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz inxusa uZulu ukuthi aye ngobuningi emthethwandaba kamantshi eHarare lamhlanje lapho okuzathethwa khona icala lamajaha alitshumi abotshwe loDamangani ofele esitokisini ngomgqibelo eHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lithi umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni walile ukulandela isinqumo sebandla lakhe ele-MDC esokuthi umsekeli wakhe uKansela Tinashe Gambarami owamiswa umsebenzi ngenyanga ezimbili ezidluleyo abuyiselwe emsebenzini. Iphephandaba leSunday Mail lithi umongameli Emerson Mnangagwa usephendule umanyano wabezinkolo owathi kumele kumiswe ukhetho okweminyaka yesikhombisa kubunjwe uhulumende womanyano. le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lesizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu. Lisipha ke imbono yenu eliyithumeze ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318.
Linjani Studio 7 labalaleli, imugabadela njalo lapha. Mina kusenhlizweni yami ukuthi ngikhulume ngogawule, ugawule lo ohlala ekhuluma ngezanu PF, yeyizanu PF igudu yenza abantu bakhuluma amanga kulabantu abacatshaya, kulabantu ababulawayo, wathi kanti okwenza yena akolode ikhansela yikwini, igama lakhe lizebe kulist yokuthi usebantwini abangakabhadali imali yekhansela, yini yena leyo enza kube njalo, yena esebenzela yona leyo zanu, wehlulwa yini, uyenziwa inkani yakhe abanayo abayisebenzisayo as izanu oro kanamali nayo ukuthi ebhadale iproperty lezo njengabanye abakolodayo, ngoba umumo mubi kuwo wonke umuntu, kaba yenze izinto right bona besikhombisa ukuthi bona bakhona, bengathi abantu uma bekhala bethi abantu kumele betshaye abantu banamanga, hayi kuliqiniso, kuyakhanya into kuliqiniso ukuthi kuyahlutshekwa ngoba naye nangu uyakoloda i-council, so kabhadale imali ye-council sibone ngayo ukuthi yena kwenzakalani, lathi soqhubekela phambili sibone ukuthi for sure at least bayazama, engabe lokho ekhuluma ngokuthi abantu yabahlutshwa abantu akulanto ezakalayo eZimbabwe, wathi ama sanction wathi yena kabhadale la imali leyo, sibone ukuthi uyakhona yini, wayeseze sengena ku list leyo yokuthi ebhadale kuthi uyakoloda imali yekhansili, ngenxa ukuthi imali ayikho, izinto azimanga kahle ezweni, abavume ukuthi izinto azimanga kahle ezweni, but engathi yonke into iright lapha eZimbabwe, engakhuluma into engayisiyo umdala.
Yebo, ngamsebenzi kuyenzayo ukusithumeza indaba zelizwe leZimbabwe. Ake lisincede lapha ngodaba lolu lwemathibelelenti olwenkosi. Siyavalelwa thina ukufaka inkosi yethu abakwaziyo ukuthi yayivele ikhona. Asifakele umampo esingazange siphele i-history yakhe. Wasikhuluma ngokwakithi okolobheni olamzilikazi, bayalwa basithela ngamathiyegasi, last year sike sathelwa ngamathiyegasi. Ake lisibuzele laboqueen khona ngapho nini ngaphethe ukuthi akwakuye bezoxazulula udaba lwabo, yibo basifaka ngaphansi kwabantu bempumalanga laba basincindezela, sikhathele sicela bekulungise, kuyagcina kuchitheka igazi ngoba sesidiniwe ngokuhlala emazweni abantu bebulalilizwe ngabomu. Inkosi yethu, mhlawumbe singaphila ngcono.
Sanibonani kustudio 7, mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Ngiyabonga ngalo lonke ithuba elisipha lona. Mina umbono into engifuna ukukhuluma ngayo isimo nje sezwe lakithi. Ngisukile lapha eSouth Africa ngetest ngafika ekhaya, ngihambe nje ngomngcwabo. Isimo engisibone ekhaya, hayi, izwe lakithi yonke into isemuva, ngazwa wonke umuntu ezweni ekhala. Awutshengisa ukuthi hayi uhulumende okhona uhlulekile. Angazi ukuthi yindaba engazehlisi nje ebantwini. Bayenze nje i-transitional government njengalokho kwenzeka, ngoba lento abayenzeli bona, bayenzela abantu beZimbabwe. If bevele befisa ukubona izwe lakithi liphakama, befuna ukubona izimpilo zabantu ziphakama, kuswelakale okuthiwa isinkwa $15 ngapha, imali yabantu ayikhuphuki, kodwa izinto ziyakhuphuka. Lele lihlazo lele. Sengiyakuvuma ukuthi umnankagwa yisiphofu esihola abantu njengazi lapha yakhona, ukuthatha abantu basaje emahlahleni nje.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, lewathumela ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Inkokheli yebandla lama-Republicans eMelika isitshengisa ukuba ilakho ukuhlamukela uMongameli Donald Trump phezu kodaba lokuzama ukubhica ngodaka omunye wabafuna ukumncintisa kukhetho lukaMongameli olomnyaka ozayo, uMnumzana Joe Biden. UTrump ubikwa wancitsha usizo ele-Ukraine esithi kumele liqale lidinge okungangcolisa uBiden andubana lithole uncedo lwezomvikela. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lomnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika.
Ya yakukhanya abaningi abacabanga ngendaba zikandoda lo sesiba ngumthwalo sibili kupastor. Ya angeke mangale nqabe ngaba baningi abangamhlamuke.
Kodwa kulokhu osekuphumile ubona ngani izizathu eziqinileyo na ukuthi zingabangela ukuthi umongameli Trump asuswe?
Ya izizathu eziqinileyo ya. Kumbe ngingathi ukhanya sibili ngokutsho kwalabo abaphethe engathi evidence ukhanya sibili hayi kule case sibili khona
ngendlela oqhutshwa ngakho konke lokhu kudaba lokuthi engasuswa. Ungathi sifundo bani singatholwa ngamazwe afana leZimbabwe?
Ya ngathi kweZimbabwe kuthiyene ngendaba yokuthi ya eZimbabwe vele kasikafiki kuleyi idemocracy enjengaleyo, ngoba eZimbabwe ikakhule kathes ngoba yonke into isi-onwa yi-military. So yasesibuyele emuva eZimbabwe seyifungafana labo-North Korea labo-China, umbuso kantando kayiphikiswa vele.
Kodwa siyabona ukubana khona lokho kuthiwa impeachment kwasetshenziswa kulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Akutshengisi na ukubana asisalelanga kakhulu umuva?
Kambe ukuthi ungathi khona kuyana ngathi i-impeachment leyana yasetshenziswayo lapha yeyana mna ngibona kwakuyikulwa, yikulwa kwaphakathi ngathi ikulwa kwemoli yezanu p f ilwela amantshontsho. Kwakungalani lelizwe lesimo selizwe kumbe okunye, kwakulwela nje belwela amantshontsho la.
Alo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, besixoxa la ecingweni esedolobheni le-Ohio.
Awili yang sam komasoti jeZimbabwe kumalawi anyamatame nakuti pasachiri mbikitso
mwatipangitsa ku imba nyimbo matinyoza matibuda ku tisambula ndiye kuti sitingafewe mukaula chikuba itendiye simuti masula zilibe nchito boti
ndinagumana pa WhatsApp
ndikasiyu
ndinagumana pa WhatsApp
ndimamunayu
ndinagumana pa WhatsApp
ndipambowa
ndinagumana pa WhatsApp
ndimaiwa
ndinagumana pa WhatsApp
sizidikuza
ndinagumana pa WhatsApp
areke anene chabwela divine ola idwale divine mawa kibita kujipata inendi makukonda ndilibe na zonchito kuti sina kuone niwe wangadale zanga ndizako eyatelomane tiene mumpamba ndibempendi kupata
ndinagumana pa WhatsApp
ndikasiyu
ndinagumana pa WhatsApp
ndimamunayu
ndinagumana pa WhatsApp
ndinagumana
pa WhatsApp
ndimaiwa
ndinagumana pa WhatsApp
sizidikuza
ndinagumana pa WhatsApp
olomundiseke olomundinyoze kanga ndakapeza pa group WhatsApp kompaba ndinasankandeka nandilolayeka kana lika basti panondika fyansi ndanilonjeze baby sutandisiya mpaga na kale zili benchito ndinagumana pa WhatsApp ndi antiwa
ndinapumana pa WhatsApp. Ingoma yamajaha awe Zambia u DJ Zimbabwe labanye bakhe. Besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu Chris Gande, ngisithi ke lingakhohlwa ukuthi silalo olunye uhlelo ntambama ngo-7:30 kumbe asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye khonapha e-Studio 7. Igama ngu Chris Gande.